abayibonqe mhlambe labo bakubaba lesandla sokuthi ngabamfaki yena la akazange athi uyafuna akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu abantu yabazitholololo ukuthi bafuna umnanga kwangena ngilo lalolo lelungelo lokuvuma yiloba yikwini okubuya kuye ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo mnanga kwangena ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe ofuna ongafuni ukuthi kuyo ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe asisebenzeni sinjalo kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona laye kunje nje uTrump kunje nje kathesi usezama laye ukhandakhanda khona apha yabi constitution okunye vele usehle wafika wafaka ama-presidential decrees angekho la ku-constitution sezebona emkhuzi ukuthi hayi wena ndoda lapho usenza wakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje so ezimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini akuvumi yehe nxa izavumakala ukuthi kayikhandwe kutsho izakhandwa kathathi vela nto ihlezile ezigambi i-constitution
abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni konokana-ke okwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela
laba sebesithi yebabamfakayo bazamenza esikamgabe hhayi lokhu sokungezinye izitatiment zokwethu selana phela ngoba kunjenje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo indaba singazange sibekwazi bemfaka sabonga phela ukuthi hayi nanke amadoda asiphathele upresident asebeqalisa ukuthi bathi yibo abazonikhipha hhayi lokho mbonani sekuwukudlala amandlwane nje akuvumi emadodeni ukuthi sithale sithale njani njalo.